endaweni zethu namhlanje lelo Mike Hove mhlaka 21 kubandlela 2019. Umthethwandaba waphezulu owe High Court unquma ukuba ukuvalwa kobulembu be-internet nguhulumende bekungaphandle komthetho. Izakhamizi zakoBulawayo seziqale ukulahla impahla ezigoqela okudliwayo kanye lempahla yendlini esebenzisa ugetsi abakuthathe ngeviki ephelileyo emavinkilini ngesikhathi abantu betshengisela ukusola uhulumende ngokungayi emsebenzini. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, umnumzana Rusty Markham ongummeli njalo weHarare North edale lephalamende engowebandla le-MDC uboshwe eHarare kanye lomnumzana uJaffet Moyo namhlanje. UZulu uveza ukukhathazeka phezu kokucansa kwenani labasakhulayo besilisa abasukela abesezifundweni zesekondari kusiya kwabeleminyaka engamashumi amane abathatha okudakayo kanye lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Ku-Livestalk namhlanje sikhangela umumo oseZimbabwe ngesikhathi abezomvikela behlukumeza uZulu besithi bazama ukuvimba okunye njalo ukutshengisela kokusola uhulumende. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kumbe enkundleni yokuxhumana eyeFacebook ekhasini lethu elevoa Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama nango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 4930 15580 laku-6080 kilohertz kusho 12. Lingakhohlwe njalo ukuthi khona ku-Facebook ekhasini lethu elevoa Ndebele.